Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-8 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku, wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu-Natal.
Songazathi kulandwa isigebengu omuntu obengu-president elizweni, bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngale icala.
Kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngesikhathi ababanjwa igciwane le-coronavirus sebesedlula 2,264 ngelanga.
So ngokunye lakho esicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele manje sine ewe maningi ngoba ama-vendors maningi.
Uhulumende ukhangelelwe kwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China namhlanje.
Kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela, lemaphandleni kabafinyelelwa abantu bahlatshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku, wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu-Natal lapho akhangelelwe ukuhlala kwenyanga ezilitshumi lanhlanu nxa isicelo sakhe kumthethwandaba weConstitutional Court sokuthi engavalelwa singaphumelelanga. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zimota eziphelekezela uMnumzana Jacob Zuma ngesikhathi ziphuma emzini wakhe enkandla sekusiyatshaya ihola letshumi lambili izolo ebusuku esiyazinikela enkambeni yamapholisa. Ngemva kwalokho amapholisa amthethe amusa ejele ye-East Court lapho azaphika khona. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthole uZuma elecala lokuwudelela ngemva kokwala kulandela isinqumo sawo sokuthi ayephendula imibuzo phambi kwekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Isikhulumeli sikamphathi ntambo ogatsha lwamapholisa uNkosazana Lerato Themba uqinisekisile ukubotshwa kukaMnumzana Zuma.
The police ministry can confirm that former president
uMnumzane Jacob Zuma usesezandleni zabomthetho ukuze aqale ukuyapika isigwebo sakhe.
In compliance with the constitutional court judgment,
uMnumzana Mzwanele Manyi okhulumela inhlanganiso yeJacob Zuma Foundation ugcizelele ukuthi uMnumzana Zuma uzinikele ukuze alandele umthetho, kodwa hathi ngoba ekholwa ukuthi ulecala. Ukuzinikela kwaMnumzana Zuma sekumangalise abaningi, njengoba ngaphambili ubethe akazukuya ejele, njalo kulamakhulu abasekeli bakhe abebefunga besithi angabojwa uzachitheka igazi. Ngesikhathi uMnumzana Zuma esiyazinikela bekulehlekana labantu elingatsho lutho esangweni lomuzi wakhe. Isikhulumeli sebandla le-African National Congress uMnumzana Pule Mabe uchaze ukuvalelwa kukaMnumzana Zuma njengefu elimnyama kubandla le-ANC. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngokudana ukuvalelwa ejele kukaMnumzana Jacob Zuma. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Nyabalala uthi akavumelani lokuvalelwa kukaMnumzana Zuma.
Songazathi kulandwa isigebengu omuntu obengu-president elizweni, bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngale icala lokuthi bebone ukuthi hayi umsebenzi engafuni ukuthi uZondo ebengu-chairman ya that commission. Bafuna ukujabulisa abantu ukuthi kubotshwe uZuma.
UMnumzana Christman Mkhwebulaye uthi yinto edanisayo kakhulu.
kimi mbono ngati into engekho right kakhulu ngoba oqala uZuma akavulela ngamuntu uzathola ukuthi izwe aliselazi inzo kahle njalo singakhohlwa ukuthi ubaba uZuma umuntu owalwela izwe ilizwe leSouth Africa likhulekile namhlanje njengoba nje ubona abantu bephithizela betakaboshwa mhlawumbe uthole ukuthi ngabantu abangaziyo or okugcwele inzondo
kusenjalo imuli kamnumzana Zuma layo isiphawulile ngokuvalelwa kwakhe lenkulumene ayethule kukhasi lakhe lezokuxhumana ku-internet ele-Twitter indodana kamnumzana Zuma umnumzana Edward Zuma obefunga egomela ethi akekho ozobopha uyise uthe uzame konke angakwenza ukwenqabela kubotshwa kukayise kodwa njengoba ekhethe ukuyazinikela laye usekwamukele lokho indodakazi yakhe uDuduzile Zuma laye wethule umbiko kwelakhe ikhasi sithi bemukela ngenhlonipho enkulu ukubotshwa lokuvalelwa kweqhawe lempi yenkululeko ngenxa yemisebenzi yalo emihle kusasa umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukwethula isinqumo kwisicelo sikamnumzana Zuma sokuthi angavalelwa ejele i-Constitutional Court ize ilalele isicelo sakhe sokuthi isigwebo sakhe siguqulwe mhla ka-12 Ntulikazi. Melesudo 7, Johannesburg, wele South Africa, Mutuso Kumalo.
Abantu abaphila ngokuthengisa ezidaladeni ama informal traders bathi baphume ngobuningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni ye COVID-19 izolo lakuthange kobulawayo kodwa lolu hlelo luyandelwa sokubangele ukuthi imijovo le isilele kwezinye indawo njalo kungasalandelwa iziqondiso zokwenqabela leli gciwane ngenxa yokuphithizela lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abangamathumi amathathu lane 34 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo abedlula inkulungwane ezimbili 2264 batholakale belegciwane le-coronavirus lolu gatsha luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni lonke jikelele. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo ezibalisa eCountry Park neCity Hall kube lokuxokozela.
Ikhansili kade ifuna ama-vendors kuphela njalo abalama-license. Kwezinye indawo injection kade ingasekho. So ngokunye la kwesicelo kuhulumende ukuthi kafake, kathumele ama-injection ebe maningi ngoba ama-vendors ningi informal sector iningi bebe ngathi baphuza bebe slow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even la sokula ko sekusive abantu adebela yena phandle bebanengi the social distance that ingasekho abantu sebechaya amazikoroni lawo yananzelela ukuthi sikhuluma ngomuntu ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masiyane because they say time is money so khona phana ukuhlala bevukele kusene ngama 6 o'clock abanye bebe sithi bafike ngabo 5-6 bebamba iline but kuzokwachawa ama 3 beloku bengakahlabi ngaba faka ama points ebe maningi njenge BVTS yacela ukuthi ngawo city council uyafaka even noma ema 10 kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula ama business abo kube le chaos sibili ngoba sinezindawo selama pictures kwezindawo ade sithatha khona like e Country Park abantu bebeminyene kakhulu ngathi nje jikelele izindawo zonke even the town esithi sente esithi hall abantu bangkhona bebaningi kakhulu ama-vendors bebebaningi and njengoba kade kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le informal traders labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho kodwa kwezindawo ngizawuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba ngoba okuqakathekileyo lapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla kokuthi kufuneze sesiyalala ezibhedlela
yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo
abanye bebesisaba ukuthi behlaba abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi so lakhathesi silokhu sixoxisana labo abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singayenza njani ukuthi izo ubuni ubuningi lobo singathi siyabavimbela abanye bathi ngcono sibe lama inhaler wezothi sibe sibatshela ukuthi benganamathelani abanye bathi hayi sibavizene ngezigaba manje umuntu phela kuzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hayi wena uyabuya ngesikhathi esingasi ngabasebenzi bantu ngoba singakwekela kunjalo kuyayenza ukuthi le mikhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bayafuqa bayawisa amamaski abanye begcine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenze i-social distance lani lani sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo uhulumende ukuthi hayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulumele labaqhathi babo ukwezokuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabi savuka mpunza nezokuthi namhlanje sokuvuka sokuthe lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njalo as listening president Ntembo uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma-roadblocks onalawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharaswa singene kuhle namhle town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye
lo unkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo iKhansile yakobulawayo itshele iStudio 7 kuthange ukuthi kuzakuba le moda zokuncedisa kulolu hlelo njalo kuhlatshwe labanye hatshi abathengisayo nje kuphela imijovo yakuqala ezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000. Lokhu sikudaba lunye uhulumende ukhangelelwe ukwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelane lokusilela kwamajekiseni osokubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuhlatshwa. Kuza njalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi njalo i-COVID-19 ibulala inani eliphezulu suku ngosuku. Isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bewamukela la majekiseni uhulumende kumele aqhubeke edinga amajekiseni ngoba lawa akhona malutshwana kakhulu.
Kuzaphathisa abantu ngakuyikuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane bese singathi ukuthi ngakuyi-first dose kusho ukuthi abantu abangu-2 million bazahlatshwa-ke emalangeni abuyayo khonkhana-ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesi ukuthi hhayi usungumlilo othathe umlilo wobuhanguhangu usubhahile sibili kuye sabeka kunzima abantu bayafa inani labo liyakhwela njalo labantu ababanjwalo umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela. Sibe sesisithi thina i-2 million kayisozisenele sonke so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufika elinye inani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku-4 million. Injongo kuyukuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela le maphandleni kabafinyelelwe abantu bahlatshwe ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbekabalawo. So sikhuthaza ukuthi khathesi ke akusabalale kungena emaphandleni wonke amaphandleni akwaZimbabwe abantu kabahlatshwe lemadolobheni abantu kabahlatshwe ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobuningi ngoba i-head immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyikuthi uhulumende ubisa ngobuningi.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu kanye lohulumende.
Esingakutsho ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngokuningi siyehlaba amajekiseni lawa kade siyakwazi ukuthi koBulawayo kuhlatshwa kakhulu laba bantu abazisebenzayo singathi ngama-vendors. Asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona e-City Wall sihambeni konke kosekusile Gaudi Park zonke indawo zozane ezilotshweyo phansi asukumeni ngobuningi bethu siyehlaba sibe sesithi ke thina abantu sebebaningi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalabo abangama abazisebenza ama vendors. So uhulumende laphangise futhi alethe imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobunengi. Umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu. Abantu bebesukumile sibili izolo lakuthangi bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuthi ngilivenda ngiyawuthola yini lo muthi ngangazi lo vendor yini kuhamba njani. So sikhuthaza ukuthi uhulumende siyabonga ukuthi ama vendors uhlewanika i-priority ngoba yiba abantu sibili abagcweleyo njengoba siyakwazi lilizwe lokuzisebenza leli. Sesikhuthaza ke futhi ukuthi kafake imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakhansila lezibhedlela zikahulumende ezikhona koBulawayo. Kungami koBulawayo kuphela, kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalungiselelo okuvulwa kwezikolo aqhubeka esenziwa lanxa igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Uhulumende uthi kuzasetshenziswa indlela ezimbalwa zokufunda ezivalisa ubulembu be-internet, omabonakude, imisakazo nezinye indlela ezithiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele-internet ele-Tells Zim News lithi kulabantu ababili wesilisa lowesifazane abaqaleke babhubha kuzehlakalo ezithiyeneyo edolobheni leMaswingo. Akwaziwa ukuthi ababili laba bengaba bebulewe yini. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nivuka njani sobezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo sobezinhle, nami ngisizalwane sakhona apha eZimbabwe. Okuthiwa ngufamona ngeke ngapha eMatsouth. Nginibingelela sobezinhle nonke. Angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu, ngifuna umuntu. Nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu. Nami maStudio 7 ngomthandazo omuhle enhlizweni yami ukuthi angathile ngaqhubeka. Linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu. Umsebenzi muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngangithe mina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewunganuthuka amastudio 7 ehlobo zami thina esithanda ukukhuluma. Inhlamba mayivulwa ivulwa ngamastudio 7 ifike endlebeni zabo kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hayi, inhlamba makhiwa. Hayi, akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu bebesebecabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ebe nhlamba ezingaka inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba yake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu ke nami lapho. Hhayi, angikhulumi tholuli, ngiyalivukisa nje lami ngithi hayi amhlophe emhlabeni asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje maStudio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemathsouth akusimi ngiyedwa ufamoni okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi. Sibaningi hlobo ezinhle esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uCilia Mnangagwa. Kwesinye isikhathi into yezu umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhethele umuntu ongumama kaphathelizwe kanti liyehlulana. Waye umama ekhona ukusiphatha thina singobaba, esiphekela sezile sonke, asifukatshele yonke into, sikhule sikhuliswa ngumama, sikhuluma ulimi olufana lokamama. Phela umntwana wonke ukhuluma ulimi olufana lokamama wakhe. So lathi kasikhulumeni sincengene abantu ukuthi hayi omama kababe zimbokodo nabo, sike sibone ukuthi kanti zingeke zichole yini ukudla okuvuthwayo. Hayi, sibakhetheni komnye umnyaka. Angazi ukuthi ngoba wena mepha ulamzukula ulagogo yikho into ezokuthi ungibuze umbuzo njalo ngikuzile na uyazazi ukuthi ngikhuluma labantu ngikhuluma ngobani la uyazazi konke hayi singaxabani ngithengisi kasilungise amathupa siyaziwa ukuthi singobani kwenzeka ukuthi sikwazi ukuthola imisebenzi ngithengisi ngiyabonga kakhulu okhulumayo ngifamona ngili namuntu mina ngicela izithupa sami ukuthi ngilungisele kuphela lezihlobo ezinhle ezinye ezifuna ezifana nami epheka kakhulu ogogo bantu bakambima ogogo balabazukulu sicela umama first lady obsilia mnangagwa afake indlebe kuyena linto angisithukani kakulanhlamba kodwa ngifisa ukuthi ugogo azosilungisela ukuthi qishe singalungelwa na siyabonga ngokhuluma nje ngofamona abangani bana
ngenjani muli yestudio 7 lobuholi bayo ngiphila njani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona ngithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazi alufuni kukhokhela lufuna ukukhomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba umnangagwa nekuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba umnangagwa ethi ubaba umonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uchamisa akukaze kuthi ubaba usibanda ubaba ugawule ubaba undlovu angikaze ngizwe vele kubizwa ngaleyo nalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngobabo bani yini ngoba ungakhangela izanu ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni okuthiwa uba yi-president ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakala bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yi-president lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale futhi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni angibonge muli yestudio 7 kubo bonke ubuholi ngibonge kakhulu ngiphosa intambo zelaphana kulayi nosibo khosi and then gcino sibo ngithi philani nami ngiphile bafana bami ngaphansi kobuholi bembube umajelimana laphana emajingeni ngithi ngisale ngokuthula
livuka njani mastudio 7 livuka njani hlokozi kwenkosi hayi thina siyavuka hlokozami ngabonga nani malivuke kuhle ngenkosi ujesu kristu ngegama layo hawu siyabonga lihlobo ezinhle zikankulunkulu bangani unkulunkulu engalisingatha libe namandla okusebenza lo msebenzi hlobo zami elawukhethelwa unkulunkulu angathi inkosi nganelusa hlobo ezinhle lapha libukiswa ngofamona njalo lokhe khala ngesimo sezincwadi amabhedi nezatifiketi bantu zonke zelezo ezifunekayo lezithupha besicela abantu bakithi studio 7 lisincedise lani khona ngapho sicishe kwesinye isikhathi lina mali engawufaka lo mbono lokhe lufaka lani lukhuluma emaredweni kwesinye isikhathi lathi singaba lusizo ngapha ema-south le nkinga sibili ema-opsini wethu ngikhuluma nje nkinga yakhona ema-opsini ngisiyalungisa isithupha soliso sephepha engisiphetheyo bathi bona ngibuye lebhedi manje ayi kuthi ukuthi kuyangehlula sengizaphatha zona ezomvuthu zamaphepha yize noma zingasakhanyi ngatholile azandule lokhu kuthiwa kufuneka isithupha le bhedi hawu lisizeni ma-studio 7 angikhulumi ngezombangazo vele kangifaki zona vele kangivela ngizazi into zembangazo mina nje ngifuna nje ukuncediseka khonapho ukuthi kambe singeke sincediseke yini ngomama auxilium nangakho ngibona ngathi umama engasinceda umama ulesisa sokulalela izinto ezikhulunywa ngabantu bakhe mama ma auxilium nangakho asicela ufake indlebe khonapho ma ungabe useduze imathi sawude nale ekhulumayo angikhulumeli idewula kuphela kodwa ke imathi sawude abaningi bayakhala lapho imathi sawude iphele elungelwayo abantu bakhuluma ngemathi sawude eyigwanda bekhotha ukuthi kule khezi khona la eyiphasseji nyana nje loku isethi siyetshaje.
Now bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usethembise uzulu welemelika ukuthi uhlelo lwakhe lokuphathisa imuli nemali lweqhubeka njalo ngenyanga ezayo. UBiden ukhulume lokhu izolo lapho esethulela izakhamizi zedolobho le-Illinois uhlelo lwakhe lokuvuselela umnotho welizwe. UBiden uthi izibhaja kumele zibhadaliswe umthelo we-tax ukwenzela ukuthi ilizwe lithole imali yokufeza inhlelo zalo. Siqoqelisana neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamnumzana Biden kunyanga zoneza ezilutshwana asebuse ngazo.
Mina ngibona ngathi kwele Melika lokhu kuthula lokujikama lokuzikama okukhona lokho esakugcina ngo-Obama kuyaphinda kathisi ngo-Biden ngoba laye umkhangela lokho kuthiwa ngama-poll ukuthi wenza njani umsebenzi wakhe uphezulu kakhulu yikho kuyakhanya ukuthi umsebenzi wakhe wenza kuhle ngukhona unqabe la lapha lalaphana ikakhulu izinhlelo zakhe leza bezikhangelele ukuthi enze lokho kuthiwa i-infrastructure engubonayo ukuthi kungathi nje kuyaphuza kancinyane kodwa ke kuzawenzakala yikho ngaboni lapha asehluleke khona sibili ukuthi ukhanye ukuthi lapho ungqundekile ukuthi abe kufisa kakwenzakala yikho ke isikhatshana nalesi engenile ngo-November kuqala ngo-January kuze fika lezi nyanga hayi wenze kuhle kakhulu even lakhona ukuhlatshwa kwabantu ukufuqile kakhulu ngike ngalalela ubefuna 70% kuthiwe khathe siba ku 67% abantu asebehlatshiwe kutsho ukuthi ukhuthi i-target yakhe nge 3% ukuthi akwanise 70%.
Nxa sikhangele ezombusazwe owemelika lapha singathi umumo usunjani nxa siqathanisa lesikhathi laphana kubusa umnumzana Donald Trump? Kuyakhanya yini umehlo?
Nxa ubuza ngombuso wemelika uqathanisa akuqathaniseki kuvele mina ngokubona kwami awungeza kuqathanisa kufanala lempumalanga nje lentshonalanga lokhu esasiyikho khona ngomnyaka ophelileyo angeke ukufanisela lokhu okukhona kathesi okwakukhona ngomnyaka ophelileyo kwakungathi liviri lemota elibhodayo kuphela bhode abantu bethethiswa abantu behlukuluzwa upresident ezibonakalisa kusenzakala yonke linto umhlaba lawo ungakwazi lokuthi kathi i-America vele kuyini yayingakwazi kodwa kokakhathesi kulokho kungene lo uBiden esebenzisa ubudala bakhe njalo esebenzisa lo le-experience yakhe emsebenzini esebenzisa lokuba nguye kwakhe kuhle kwehlisa yonke into kulokuthula okukhulu kakhulu mina enguzwayo phakathi kwelizwe ukuthi i-America nxa esijoyinule bala lakhe lokuthi America is back ngiyakholwa sibili ukuthi isibuyele sibili endaweni yayo yikho ke akuqathaniseki mina ngokubona kwami akuqathaniseki lokuyane esasiyikho khona hhayi asaze sibone into enje ngayona leyana thina ukuthola
lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ube xoxa le studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston eTexas singakagqibi uhlelo lwethulo lamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo Owayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzalela ebulenjini ku www.voaindebele.com